Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa nguminista uZiyambi Ziyambi ayikho okuyindlela izanu ephila ngayo ubika abayikho abakwenzayo umnangagwa sezama ukukwenza uzama ukuthi agezise lolu bhixo solukhona alusagezisele amazwi akomo ungavela wakhulume awaginyeke ukuthi wabisele muva sevele yaphuma.
Abenhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokuchothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha.
We were informed by the Minister of Botswana that it is their government policy to vaccinate all Zimbabweans. Zimbabwe is ready to also vaccinate those.
Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi eleBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziveza ukukhathazeka ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zizahlala kuma-quarantine centers zizibhatalela nxa zingelawo amaphepha aveza ukuthi kazila mkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe ithi isilobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi incwadi imxwayisa ukuthi ayiphe ubufakazi bamazwi yakhe okuthi imithethwandaba yeZimbabwe isetshenziswa izitha zaphandle. UZiyambi wethule amazwi la ethukuthele phezu kwesinqumo esethulwe yi-High Court ngomgqibelo esokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wephule umthetho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kukamnumzana Luke Malaba osuswe isinqumo lesi esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Ngemva kokudlithizwa nguZulu, uhulumende wethu le umbiko izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lesinqumo se-High Court phezu kodaba lukaMalaba. Umnangagwa laye wethu le umbiko ofanayo enkundleni ye-Twitter esithi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithethwandaba kanye lezinqumo zayo. Wengeze wathi uZulu weZimbabwe jikelele kungakhathalekile ukuthi umuntu ungubani kumele ayihloniphe imithethwandaba. Umnangagwa uthe njalo bayakuhlonipha ukuthi izinkantolo zisebenza zizimele kungela kungenela kwabezombusazwe. Lanxa kunjalo umkhokheli we-Law Society of Zimbabwe umnumzana Wellington Magaya utshele iStudio 7 ukuthi amazwi kaZiyambi ahlambaza imithethwandaba. Ngokunjalo uthe bafuna abaphe ubufakazi bokuthi ngempela kulezitha ezisebenzisa imithethwandaba. ukuhlaziya loludaba sixoxele incwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Isenzo sika minister uZiyambi Ziyambi abantu ukhayani kabazange bathanda ukuthi basihlazisise ngokuqinisekileyo njalo bazikise imibono yabo ngaba kwenzile khonoko bebezazivisisa ukuthi indaba le ilesisusa isisusa sayo yonke indaba le siyikuthi umbuso kaMnangagwa uzike ekuphileni ngodlame la ngesilungu esingathi ngama threats izikhathi zonke kusukela ekutheni konke lokhu kusukela isusa sakho siyikuthi umbuso kaMnangagwa wona vele uqala ukuba khona kuze kuthiwe usesembusweni kwasukela ekutheni wathatha umbuso lo ngodlame esingathi ngesilungu yikhu umuntu othatha umbuso ngodlame ngezindlela uvele wephulile umthetho konke akwenzayo akukho emthethweni ngoba vele ungene ngendlela engaqondanga sokusitsho ukuthi lalapho esesikhundleni eqhubeka ebusa uzaqhubeka esebenzisa indlela zonke ezephula umthetho
yena umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithetho andaba kanye lezinqumo zayo zonke lanxa nje ezinye engavumelani lazo ungathini ngalawo mazwi
uZiyambi Ziyambi ufana noTitis othi nxa ekhonkotha esenza akwenzayo ekwenza ngoba ekhuselwa ngumnini umnikazi ukuthi akwenze aze ayehlokoza laphana alume abantu ngoba umnikazi uyakuvumela ukuthi kwenzeke lokho ukuphenduka kwaMnangagwa esebuya ekhuluma esithi yena hayi imthethandaba lemithetho yelizwe bayayihlonipha ngitsho lesisekelo sombuso konke lokho akukhuluma yizenje lizabalele kuyindlela nje yokuthi ngoba uyakwazi ukuthi inkulumo kaminister wakhe ayikhulume iniso wakhe wenze okwenziwa okufana lomntwana egumeni abadala nxa behlala bekhuluma benyere bekhuluma izinto ezingaqondanga umntwana abesesuma laphana zikhulumele ahlale kuzwa ukukhulunywa ngkhaya engakwazi ukuthi into ekhulunywa ngasese akumelanga ayikhulumele obaba manje uMnangagwa njengomzali usebona ukuthi umntwana usephambanisile sezama ukuthi azame ukuthi acline le nto enze nguminister wakhe kukanti ke uvele sokungemuva kwendaba ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi okukhulunywa nguminister uZiyambi Ziyambi yikho okuyindilimba yikho okuyindaba yikho okuyindlela izanu ephila ngayo ubika abayikho abakwenzayo uMnangagwa sezama ukukwenza uzama ukuthi agezise lolubhixo solukhona alusagiziseki amazwi akomo ungavela wakhulume awaginyeki ukuthi wabisele muva sevele yaphuma usezama nje ukuthi acole alolonge akuyi kuphuma lutho abantu bayamazi ukuthi uMnangagwa isima kanjani njalo labafana bakhe laba sesibazi ukuthi bangabafana banjani bangabantu abanjani so inkulumo kaMnangagwa kale akufanelanga sithi nxa siyikhangele njengokuthi inkulumo yomuntu oqotho akula buqotho inkulumeni kaMnangagwa
uDokotela Mhlanga uhlaziya ezombusaswe Abogatsha lwezempilakahle bathi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela iCOVID-19 selikunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 600,579 kuthi asebehlatshwe eyesibili sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 231,375 ababulawe ilomkhuhlane izolo babili njalo abatholakale belawo bangamachumi amabili lantathu 23 asebefunyenwe belawo bonke kusukela nyakenye sebezinkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 38,595 Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba uthe leBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni yeCOVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala afaneleyo kumbe kabalawo kubika umqondisi Dube
Ushaba okade evakatshele omunye wakhe wakele Botswana ngolesibili uthi uyajabula ngesithembiso seBotswana esokuhlaba wonke abeZimbabwe abahlala kuleli lizwe. Bekulokukhathazeka ukuthi abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana kakhulu abangene ongekho emthethweni balakho ukweqiwa ngesikhathi sokuhlaba iJackson yeCOVID-19. Ushaba uthi uthenjisiwe ngumphathi Ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uDokotela Lemogang Kwapi ukuthi akula muntu ozathiwa phandle umkhankaso wokuhlaba iJackson yeCOVID-19.
We were informed by the Minister of Botswana that it is their government policy to vaccinate all Zimbabweans.
Siyazisiwe ngumphathi Ntambo wakule Botswana ukuthi kuyindlela yabo yokuthi bonke abeZimbabwe behlatshwe ijekiseni. Siyakubongela lokhu. Lathi sizahlaba bonke abeBotswana abahlala emizini esemngceleni yeZimbabwe.
Zimbabwe is ready to also vaccinate those people.
Kodwa abeZimbabwe leBotswana bathi bazabona ngezenzo ngoba besethuswa ukuthi uma begcwalisa amaphepha okuhlatshwa kulalapho kudingala ukuthi kulotshwe inombolo yephepha lokuhlala eBotswana i-residence permit. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kudingakala kwe-information le ungatsho ukuba labo abanala maphepha okuhlala eBotswana baza kuba esemsileni ekutholeni ijekiseni ye-COVID-19.
Siyezwa ukuthi eleBotswana liza vaccinator abeZimbabwe kodwa esizibuza khona ukuthi kungani uma kufilwa ama vaccination forms kufunakala i residence permit number uma ungelayo kwenzakalani indaba kudingakala konke lokho.
Kusenjalo ushaba uthi kulokuningi amazwe mabela azakuhlafuna emhlanweni obanjwa umnyaka wonke oyi-Bi-National Commission okhokhelwa ngumongameli Mokgweetsi Masisilo Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka lithuba leZimbabwe ukuba yinkundla yalo mhlangano. Ushaba isithi bakhangelele ukuthi mhlawumbe ungaba seVictoria Falls ngoba idolobho leli selihambe isibanga esithile ekuhlabeni abantu iJackson yeCOVID-19.
We are not yet set or agreed where the venue could be.
Asikavumelani ukuthi umhlangano uzabanjelwa ngapi kodwa ngenxa yesibanga esesihanjwe ekuhlabeni ijekiseni ye-COVID-19 eVictoria Falls. Umhlangano lo ungabanjelwa eVictoria Falls.
Victoria Falls. This meeting could be planned to happen in Victoria Falls.
Kwezinye indaba ushaba uthi eZimbabwe likhayelele ukungena kuhlelo lobholoho lweKazungula kodwa uthi iZimbabwe iqhubekela phambili ngokuthuthukisa umncele weBay Bridge uze uqhubeke ukhanga amalolo athwala impahla evela emazweni achiyeneyo. Kuloko esabela ukuthi eZimbabwe lizalahlekelwa imali eningi kulandela ukuvula kwebholoho leKazungula lona elixhumanisa iBotswana leZambia njalo libonwa njengomkhandlo ongenisa amaloli empahla kumkambo osenyakatho yeAfrica. NginguMqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Izakamizi zelokitshi lemganwini kobulawayo zihlaba umkhosi ngamanzi eziwathola empompini angahlambulukanga osokubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihuto. Lokho sokudale ukuthi abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residence Association bathathe amanyathelo. Kubika ubatabile Masuku.
Izakhamizi lezi siveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo samanzi ababhekane laso besithi amanzi aphuma empompini encolile njalo elephunga elibi okokuthi bengaqinisela abawanathe acina ebagulisa. Umnumzana Ambrose Sibindi siphatha amandla seBulawayo Progressive Residence Association uchasisa ngobunzima obubhekane labantu abahlala emganwini.
Yes, siyananzelela ukuthi kulezindlu kumbe kulesigaba elokitshini lemganwini lapha okuphuma khona amanzi angathi ale contamination esingathi ngamanzi angcolileyo. Izakhamizi yatsho ukuthi kungathi kulesuwa phakathi kwalawo manzi, ngokunjalo ke izakhamizi zihlabe umkhosi. Lathi kufikeni kwethu sabona ukuthi hayi amanzi lana akhanya sibili kwesikhathi uzwa kungathi kulo mnuko othile ongathi awumuhle.
Esinye isakhamizi semganwini unkosikazi Nobuhle Juma uthi okwenzakala kibo kuzafana lokwenzakala eluveve nyakenye.
Kunzima esihlangane lakho ngoba kathesi asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani kumbe kuzafanana lokweluveve. Wonke umuntu uyagula endlini, akula oncedisa omunye, sekuyikutshintshana itoilet.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ikhansili yathumela iqula lezempilakahle ukuthi liyehlola abagulayo lokubacebisa ukuthi baye emaklinika.
Sathola ama reports ukuthi kulendawo emganwini lapho amanzi angani aphuma engahlanzekanga, ama water quality complaints. Sesithole lawa ama reports, i-council yathumela ama team amathathu ngempila kahle yahambe siyakhangela ithatha ama samples ukuthi icheck amanzi ukuthi aminjani. Babe ngena ezindlini lezi kade sithole khona ama reports ukuthi kulabantu abangezwa kuhle, sihamba silandelela ukuthi nanzelele ukuthi abanye babehambile esibhedlela. But abanye sacebisa ukuthi abahambe lase-clinic lapho abazancediswa khona. Esicebisayo kathesi izakhamizi ukuthi nxa sivula impompi singabona amanzi angani alekhala esingayijayelelanga, siyacela bakithi ukuthi sibilise amanzi singakanathi.
Unkosikazi Mpofu wengeze ethi ikhansili izalungisisa indawo lapho amapayipi adabuke khona, ethi njalo okwamanje ikhansili izahlala ivulile amanzi emganwini ukuze ingcikeza ehleli empompini iphume.
So ikhansili ithe sinanzelele lokhu ukuthi ezinye impompi zike zahlala amanzi engabi maningi kusystem, ivulile amanzi esingathi uninterrupted water supply to ama-areas lawa a-affected emganwini. Epushe anything nxa kuphakathi njalo uthi abantu bethole amanzi. Okunye futhi esikwenzileyo sinanzelela ukuthi kwezinye indawo kule stitch ezidubukileyo kulamanzi apompozayo ama water base. Esesikwenzileyo njengecouncil sithumele njalo enye team ukuthi ilandelele izame ukulungisa and intensify ama repairs ama sewer base ama water base lama water leaks.
Izakhamizi zemganini zithi amanzi abesithi nxa engahamba esephenduka acina esephuma empompini elephunga elibi njalo elombala oluhlaza kumbe omnyama. Lokhu kwethusa abaningi asebesesabela ukuthi bazagcina besehlelwa ingozi yinye eyehlela izakhamizi zeLuveve nyakenye. Ngomnyaka ophelileyo kubhubhe abantu abalitshumi lantathu i-13 kuthi abazinkulungwane ezimbili bagula ngemva kokunatha amanzi angcolileyo elokitshini leLuveve. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulive Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa isizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Bizimusi bakwele Melika bakhala ngokuthi lokhu bethwele nzima ukuzwisisa iziqondiso zabe-Centers for Disease Control and Prevention zokuyekethisa ukugqokwa kwamamaski ukuzivikela ekubanjweni yi-COVID-19 kwalabo asebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni ye-vaccine. Iningi labohulumende bezabelo babikwa sebekhululekile ukubeka ezabo iziqondiso ezibavumela ukubana abantu bangene emavinkilini begqokile kumbe bengagqokanga amamaski, ikakhulu labo abayabe sebehlatshiwe amajekiseni awe-vaccine. Umeli kamongameli weMelika obona ngomsebenzi wenguquko yezomkhathi, u-US Climate Envoy John Kerry, uhlangene nomphathintambo wezobudlelwane be-German lamanye amazwe omhlaba u-Heiko Maas esikolweni salelo lizwe i-Berlin. Lo mhlangano bawenze ngaphambilini komhlangano omkhulu owenzelwa kweleScotland bona lo mnyaka ophathelane lenhlupho ezibhekane lezemvelo emazweni womhlaba zibangelwa yikuguquka komkhathi. Umongameli Emmanuel Macron wakweleFrance ube lo mhlangano ngolwesibili lenkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenhlanganiso lamankampani akweletisa imali emhlabeni jikelele esigodweni selizwe lakhe iParis. Lo mhlangano ube ungowokuzama ukudinga indlela zokuthi amazwe awe-Afrika athinteke kubi ngobhubhane olwe-COVID-19 iminotho yawo angaphathiswa njani ukuthuthukisa umnotho kanye lezikweleti ezivele zilawo mazwe. umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa uhlangene lomunye wakhe wakwele Mozambique uPhilippe Jacinto Nyusi eParis kwele France ngaphambilini komhlangano abanxuswe khona ngumongameli Emmanuel Macron ngoncedo lwemali abangaluthola enhlanganisweni eziphathisa amazwe omhlaba eyeParis Club.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingela maphepha atshengisa ukuthi kazilawo umkhuhlane we-coronavirus zizaqala zihlaliswe kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kubika uThuso Khumalo.
Iningi labeZimbabwe laba bathinyathelo likahulumende leli lizavimba ukuya emakhaya okuyinto ezakwenza bahlale isikhathi eside bengabonani lemuli zabo esekhaya. Isizalwane seZimbabwe obuye njalo abesikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ezim imbokodo unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi akuzwisiseka ukuthi uhulumende uselusolene uhlelo lokuthi umuntu angene ngencwadi ekhombisa ukuthi uhloliwe kwatholakala ukuthi akalalo igciwane.
Akuwona umbono noma isinqumo esihle emphakathini ngoba lokho ngicabanga ukuthi kuzaphoqa abantu ukuthi bequmncele bengangeni ngokusemthethweni. Phela ngizothi ma ngicabangela insuku engiziphiwe noma insuku engizicelile ukuthi ngiyekhangela lami ekhaya ngikhangela abadala zizabe zizincane bese kuthiwa kangiqale ngivaleleke thothi mhlawumbe uhambela umkhuhlane.
Ekhuluma labezindaba izolo ngemva komhlangano wedale lawaphatha intambo umphathi intambo ogatsha lubona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswango uthi izizalwane zeZimbabwe ezibuyela ekhaya zizaqala zigcinwe endaweni ezithile zingakavunyelwa ukuyahlangana lemuli zazo. Labo abagciniweyo kusamelela ukuthi kubonwe ukuthi abalawo yini umkhuhlane we-corona bazazibhadalela indleko zonke zokugcinwa kwabo. Abatholakala belalo umkhuhlane we-COVID-19 labo kukhangelela ukuthi bazibhadalele imali yokwelatshwa lezinye indingeko ezibhedlela ababe bevalelwe kuzo. Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lesi sinqumo esenziwe nguhulumende engazange acabangisise kahle.
Abantu bahambe ekhaya nje for isikhathi esifishane kakhulu then for 3-4 days, 3 days, 1 week. Manje masekuthiwa sebezagcinwa kunzima kakhulu. Besicela thina ugovernment waseZimbabwe ukuthi lo ngumuntu elazi incwadi ezimvumelayo ukuthi u-COVID free akangeni elizweni. Siyacela nje ugovernment eZimbabwe ukuthi hawu abantu baphila ngokube lokhu begijima bengale emazweni angapha bekula amazwe bedinga into engabaphilisi abachatshangele.
Lokanje imingcele eZimbabwe besavaliwe laba abalencwadi esemthethweni zokusebenza kwele South Africa bebelokhu bevunyelwa ukungena lokuphuma elizweni. Bekudingeka kuphela ukuthi babe lencwadi ezikhombisa ukuthi abalalo igciwane le-coronavirus. Bese kulensolo eziningi ngalezi ncwadi njengoba abanye bekubikwa besebenzisa ezamanga okuyinto ebifaka izihlobo zabo engozini. Kodwa abaningi bathi bekungcono kusetshenziswe lezi ncwadi njengoba ukuvalelwa sekusitsho ukuthi sebezaqeda phezu kweviki bengakafiki emulini zabo katike bazabe sebefuneka lasemsebenzini kwele South Africa. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi iphutha elikhulu kulesinqumo ngelokuthi uhulumende athi laba bantu bazibhadalele indleko zokugcinwa kwabo.
Angiboni kuyisu elihle ukuthi abantu labo abasuka ngaphandle kwelizwe nxa befika elizweni kuthiwe bavalelwa ngezimali zabo. Ngoba siyazi ukuthi iningi lamaZimbabwe angaphandle kwelizwe awalayo yona imali yokuthi azithengele ukuya ethunjini. Kukanti nxa sesibengezelela futhi umthwalo ongaka uhulumende ngibona ngani uzathi sithi uzama ukuvikela kumemetheka komkhuhlane agcine esewumemethekisa ngoba abantu bazabe bengasangeni ngendlela eziyizo elizweni.
Abanye bakhala ngokuthi ngesikhathi uhulumende esanda kwethula uhlelo olufanayo i-coronavirus isanda kufika nyakenye bekulokukhonona okukhulu ngokungcola indlala lesiphatho esingesihle kunengi zalezi ndawo. Bebekhona njalo abebekhala ngokuthi bafike bathola i-corona kulezi ndawo ngenxa yokuminyana kwabantu. Unkosikazi Mchwangwa uthi uhulumende usahlolisisa ukuthi isigulane esibulewe coronavirus edolobheni leKhwekhwe kungabe besihlaselwe luhlobo lwecoronavirus esibulele abaningi kwele India na. Uhulumende weSouth Africa usanda kubika ukuthi izabelo ezimbili iGauteng elabeZimbabwe abaningi leFree State sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlaselwa iCoronavirus. Lokhu kulandela njalo imbiko ekhombisa ukuthi uhlobo lwecoronavirus oselubulele abantu kwele India lolumemetheke ngesiqubu eNgilandi. Omabili amagciwane la asengenile kwele South Africa. Sebe sedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 1.6 million abantu asebehlaselwe iCoronavirus kwele South Africa. Katike baphezu kwezinkulungwane ezingamachumi amathathu lesishiyagalombili over 38,000 asebehlaselwe eZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kesizwe abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni.
Mina ngoDancube owesomnene olalela iStudio 7 kusukela ngo 6 phakathi kweviki kuyacha u 7 ngiya ngihlelele futhi intambama ngo 7 kuyacha u 9 ngakho ke ngikho lokho iStudio 7 ngithanda singitshela izinto ezimnandi ezidlalelayo.
Salibonani kuStudio 7 nabobaba Ezra Jesus Banda. Mina nguChristopher Masveli Clow, uChairman kaTswela Pink. Yini uTswela Pink? Liqembu labantwana labadala lokuvuma lasungulwa ngo 2019 eGoli, injongo kuyikuthuthukisa isikolo sayithi. Lihle ithendele likhala legijini. Sasathenga istationery lefurniture ka-20,000 sihlanganisa zonke indleko zakhona phecelezi. Yikho besicela zonke izizalwane zakithi ebezingazi zisondele sithi gwaqa siphathisaneni. Abadala bethu lesikolo sethu nabantwa bethu nezihlobo zethu. Ivuma ngeyethu ngeyami ngeyakho. Okwamanje siphezulu kokwakha sokwakha iqiba lokuphekela. Izandla zingabaningi umsebenzi uba mlutshwane. Sithi phambili loTswela Pink kanye ne-executive asitshaleni sizabo. Siyabonga kuStudio 7 ukusihlanganisa kumagumbi wonke amanye omhlaba. Sibusisiwe isandla esiphandle. Okhuluma ngomgcini sihlalo kaTswela Pink uChris Masveli Clow osekundawo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala eZimbabwe. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abenhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokuchothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha zeZimbabwe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi leBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungelani lokuthi balamaphepha kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingelamaphepha atshengisa ukuthi kazila coronavirus zizahlala kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.